Sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Wala magela emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhlaka 19 July 2019 ngupraxidus Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje,
nxa utitsha kumele abe ngumuntu oza kuthiwa uyasebenza aphefumule aphile lapha khona, iholo lakhe lingafika kuze $4,000. Kodwa ke lokho okwenzakeleyo kusithiya sikhatshana kakhulu nalokho esibe sikukhangelele.
Izisebenzi zikahulumende zixwayisa umqashi ukubana azinikele ngokwaneleyo ukulungisisa isimo kungatsha zakhe ukuze enqabele ukuqhubeka komonakalo omnotho elizweni.
I-Auditor General's report today ilendaba eziningi eziphumelayo ezivela kuma-parastatals kuma-local authorities lokunye okunjalo mayelana le-mismanagement yama-resources kumbe ama-public finances. Njengezimgodi senze i-analysis sikhangela vele ukuthi imali kade sihamba njani.
Abezimgodi baba lo mhlangano wokuhluza umbiko wethu lolu hlangothi olubona ngokusebenza kwemali kahulumende oluka-Auditor General. Yenza ezibukwayo ngezomceco wabatsha insizwa edabuka eZimbabwe uMakhosi Chuma kwele South Africa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Izisebenzi zikahulumende zixwayisa umqhashi ukubana azinikele ngokwaneleyo lapho esithi ufuna ukulungisisa isimo kungatsha zakhe ukuze enqabele ukuqhubeka komonakalo womnotho elizweni ngoba zingesenelisi ukuqhuba umsebenzi ngendlela. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba uhulumende ethembise ukwengezelela iholo lezisebenzi zakhe ngesilinganiso sokungamathumi amahlanu ekhulwini 50% ezizayithola kuyona le inyanga kaNtulikazi. Phezu kwalokho uhulumende uthe uzokwengezelela iholo lezisebenzi ngamadola edlula kancane ikhulu 116 Zimbabwe dollars ezizoyithola kusukela ngoncwabakazi kusiyafika umpalakazi. Kodwa abamela izisebenzi zikahulumende elizweni ngaphansi komanyano we-Apex Council okubalisa eyababalisi elizweni yeZimbabwe Teachers Association ZIMTA bathi abavumelani lalokhu. Unobhala jikelele wenhlanganiso yababalisi eyeZimta umnumzana Tapson Nganono Sibanda ngokungajabuliswa lalesi silinganiso semali.
Lokho kwenziwe nguhulumende lapha ethi yena usikhwezela iholo sikukhangele njengento lapha esingathi thina uhulumende ube ngeko serious. Nxa utitsha kumele abe ngumuntu oza kuthiwa uyasebenza aphefumule aphile lapha khona, iholo lakhe lingafika phose $4,000. Kodwa ke lokho okwenzakeleyo kusithiya sikhatshana kakhulu nalokho esibe sikukhangelele.
UNganunu Sibanda uthi kungalesi sizathu iningi labo lingasamethembi umqhatshi.
Thanda ke ukuthi wonke uZulu abekwazi ukuthi lokho sikunikwe nguhulumende thina njengeZimta kasikwamukeli.
Yena lezinye izisebenzi zikahulumende bathi sebechiyela umkhathi ingqobe yokulungisisa umonakalo okhona. Abenhlanganiso yezisebenzi elizweni eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU bathi okukhalazwa izisebenzi zikahulumende yikho kanye abahlezi bekhala ngakho yonke le iminyaka. Unobhala jikelele weZCTU umnumzana Jafet Moyo upha umbono wakhe phezu kwalolu daba.
Akukutsha ke njalo okuthiwo yiZimta ukuthi i-education system ke izakholapsa.
Okwenzakalayo uMoyo uthi sekufuna abenhlangothi zonke zenhlanganiso ezimela izisebenzi basebenzisane ndawonye ukuqeda lolu dubo. Kuthi unobhala jikelele womanyano wenhlanganiso emela izisebenzi zikahulumende eye-Apex Council umnumzana Edwig Nema uthi iholo labo aliseneli khona ukugada ibhasi ukuya emsebenzini nsuku zonke. Kodwa umkhokheli enhlanganisweni emela ababalisi bemaphandleni ye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, umnumzana Opet Masaraure, uti gabasela temba labe APEX. Umasaraure uti abe ARTUZ, sebe diniwe gube loke betenjiswa ugupela, uba iholo lizo kupulwa, kungeko uba mbegayo, owenziwa ngukulumende, ukuzigcwalisa lezo zithembiso. Ngimbele Studio 7 ngise Harare, ngingumevi Sigama.
Yabinhlanganiso ebona ngezentuthuko eyezemgodi babe lomhlangano welanga elilodwa labenhlanganiso ezenhlangothi ezithiyeneyo zempilo ukuhluza umbiko wethule luhlangothi olubona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende oluka Auditor General lomnyaka odluleyo ka-2018. Intethelezindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Umqondisi wezemkhodi unkosikazi Janet Joe uthi babone kuqakathekile ukuxoxa lumhlangano ngoba umbiko ka-Auditor General umumethe okuningi okuphathelane lokusetshenziswa kwemali kaZulu.
I-Auditor General's report today ilendaba eziningi eziphumelayo ezivela kuma-parastatals, kuma-local authorities lokunye okunjalo mayelana le mismanagement yama-resources ama-public finances. Njengezemkhodi senze i-analysis sikhangela vele ukuthi imali kade sihamba njani, imali zikaZulu kade sihamba njani kuma-ministries lakuma-government departments.
Umqondisi wenhlanganiso yezakhamizi zezichitunguza leManyame Residents Association umnumzana Mavela Sikhumalo uthi kuyadanisa ukuba lombiko uveza ukuba kunezimali okumele zisebenzele uZulu kodwa ezicina zitholakala ezikhwameni ezingayisizo.
Izimali lezi eziningi zifuze ziye uyenza ukuthi i-development lenhlala kahle yabantu iphumelele. Kodwa sibona vele izimali lezi eziningi zicina zintshontshwa. Siyabona kathesi abantu abasebenzayo kudala amapension abo abasakwanisi ukuthi bathole noma wona satshona ebhenkini leli elalingamanga kakuhle.
Uqhubeke ethi ezinye zalezi mali yizo okumele zisetshenziswe ukwakha imigwaqo, izikolo lezibhedlela. Ilunga ledale lephalamende elake lakhokhela ikomiti yedale lephalamende ebona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende unkosikazi Priscilla Msiyairambe Mushwanga uthi kuqakathekile ukuthi abantu beluhluze lolu daba lucace nakundawo abahlezi kizo.
Abantu abaningi abazwisisi ukuthi kanti vele nxa imali idliwa ngubani ngaphi kwangikhona. Yikho ke mina ngiyakuthabela sibili ukuthi iy'ngxoxo lezi zenzakale, kodwa kumele ziyenzakale zike ziphume emahotelele ziye ebantwini. Ngiyabe ngifuna ukuthi iy'ngxoxo lezi zihambe ziye etsholotsho, iy'ngxoxo lezi zihambe ziye kwetshendambuya ukwenzela ukuthi abantu baqalise ukuzwisisa ukuthi manxasi lo hulumende, uhulumende uyenzani.
Okwesikhathi eside njengedale unkosikazi Mushonga uthe bebehlangana lembiko lapha lalaphaya etshengisa ukuchaphazwa kwemali kodwa kungela manyathelo athathayo. Ngakho-ke uthi sokumele kudingwe indlela ezizwayo zokulungisisa lolu daba. Lomhlangano we-Public Finance Management Reform indaba ungenwe ngabenhlanganiso ezizimeleyo ezijiyeneyo. Inhlanganiso ezimele amalungelo abantu, inhlanganiso yezimcod, inhlanganiso ezimela izakhamizi lamalungu edale lephalamende. Ngimele iStudio 7 eHarare, nguMark Peter Ntambe.
Zimbabwe, the voice of America.
Ngesikhangeleke eziphuthumayo ezivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba eleHerald libika uba kulondoloza kulondoda othwaliswe nzima ngumthethwandaba weHigh Court othi akachasise ukuthi uthole ngaphi amadola edlula isigidi ekuakhawunti yakhe ebhanga. Mnumzana Jairus Giles uhola amadola emelika edlula inkulungwane lengxenye yamadola US$1,600 ngenyanga. Esebenzela inkampani ye-Lepster Logistics njengomqondisi wayo. Umthethwandaba uthi unakanela ukuthi angabe eleminye imisebenzi ayenzayo eyephula umthetho ngoba ingahambelani leholo lakhe leyo mali etholakale ebhanga. Kuthi-ke iphephandaba le-Chronic lona libika ukubana uhulumende usebize ekhaya umeli wayo kwele-Bhilithane le-Northern Ireland phezukodaba lokuhlukunyezwa kumpathintambo wobudlelwano bezimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo leqola lakhe esedolobheni le-London khona ngale ngasebhilithane ngeviki edluleyo urhulumente uthi ufuna abaphatheka kulokhu kulesi sehlakalo babotshwe Okwamanje ke uthi siphe ithuba kubalaleli be-Studio 7 ukuba batsho imibono yabo ngokwenzakalayo kwele Zimbabwe.
Yabonga inkosi ethungamele abantwana abangamankazana lapho bedlala, badlalile kuhle, siyababongela njalo sibonga impilo esiphiwe yinkosi. Wani inkosi isiphilisile lanxa izinto zinzima. Senelisile ukuphila kuze kufike usuku lwalamhlanje. Njalo siyabonga basakazi ngokusiphathela uhlelo lokusinika ama impumela zemidlalo ngazo zonke izikhathi. Siyabonga indaba elisipha zona, indaba zeqiniso. Siyabonga.
Sanibonani balalela bahle. Studio 7 abasakala be Studio 7 ngoku okhulumayo ephilaphosu entunte into nje engithi ngiyengithi fahla fahla kuzulu ikuthi kambe siyaphi iZANU-PF iyaphi nabantu angazi noma abantu beZANU-PF angazi noma iZANU-PF yona ngokwayo nabaphathi bayo uncube ukuthi bayazi ukuyaphi sibheke phi siyaphi emuva phambili kokuthi angicabangi ukuthi bayakwazi ngicabanga labantu bazibhekela amabhokedi abo ayikho nje into abayibhekile
sanibonani basakazi abahle injani thanda ubulisa nabalaleli ngoncube ngisezindaweni yase-South Africa mina engithanda ukudlulisa kunamhlanje ngesifiso sami ngibe ngifisa ukuthi khona ma ngabe umbuso ukhona ekhaya ma ngabe ufuna ukulungisa isimo somnotho elizweni kuyenziwe i-operation kuqedwe bonke osiphatheleni abatshintsha izimali bonke abatshintsha izimali yibo abantu abadala ukuthi ilizwe lingavuseki benjalo ngokubona kwami bona ngathi basebenzela yena uhulumende lo okhona ngabe uhulumende uyafuna ukuthi ngabe le nto iyaphela ngabe sowayigqida angazi ukuthi umgabe babemkhiphelani uma kungukuthi baqhubeka ngabosiphatheleni begcwele ilizwe lonke bagcwele naseBotswana bagcwele e-South Africa besebenzela i-government yasezimbabwe kanti yona imali yasezimbabwe bayithathaphi ma kungukuthi i-government akayikhiphe emabhenki banikeza akekho umuntu wasezimbabwe ophatha imali njengabosiphatheleni okubonisa ukuthi kukhona kuhulumende lapho abayikhipha khona bebanikeza ukuthi behambe beyojinta bethole i-foreign currency lokho kuyabonisa ukuthi yibo i-government bayenza ngathi imali liyana kabayifuni yakwamanye amazwe beyibo abayisebenzisayo bayiqoqa ngendlela eziphansi ma bethi abafuna ama-foreign currency emabhoda beyithatha bayisaphi kufanele bayiqede lento leyo yokutshintshwa kwemali ngoba abantu basezimbabwe banaba abayibo abatshintsha imali yiba babulala ilizwe bebheke emazweni amanye wonke akhona e-Africa lapha Botswana South Africa ayikho imali etshintshwa njengale yasezimbabwe bona bayitholaphi kuyabonakala ukuthi khona kuhulumende yiba bathole yiba banikezwa imali le bayinikeza ukuthi beyidinga i-foreign currency ngapha yena uhulumende esithi ebantwini kayifuni ukubonisa ukuthi yena ngoyoyisebenzisayo uyayithatha yena incindezela abantu ngendlela eziphansi esithi yena kayifuni kungoyoyisebenzisayo uthuma abantu bakhe ukuthi beyithatha ngaba kusibantu bakhe ngabe kabekho vele abantu abayitshintshayo bona bayithatha imali yasezimbabwe emabhenki ingatholakali kuyabonakala ukuthi nguye obanikayo
Labo ke ngabanye babalaleli baka Studio 7 lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu lemibiko eliwathumela ku WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Amalunga edalela eParliamente lawale Melika ele Congress avotele umthetho wokukhuphula iholo lezisebenzi esithola iholo eliphansi ukuze liye kumadolari $15 i-minimum wage ngihola. Lumthetho usekelwe ngamalunga amaningi amabandla wonke athi ama-Democrats lama-Republicans wahle wapasa. Ngakho ke leli holo lizakhuphulwa lisuka kumadola edlula kancane ayisikhombisa $7.25 ngehola phakathi kweminyaka eyisithupha elandelayo ngaphansi komthetho owe-Raise the Wage Act. Ukuhlaziya lolo daba sixoxele uNkosazana Omincube isizalwane seZimbabwe esesihlala ePennsylvania khona lapha eMelika.
Ngalokho abakhulume ngakho ukuthi iya ku-$15 kungcono. Sibona engani ilungile ngoba lapha esihlala khona kuyadula i-725 ibisenza ukuthi singatholi isikhathi sokuphumula. Sisebenze ebusuku lemini. Kuthi kunjalo ekupheleni komnyaka kuthiwe khona imali oyisebenzileyo iningi siphinde sibhadalise futhi. Asikwazi ke ukuthi nxa isiye ku-$15 leyo kuzaba yinzuzo yini kithi ukuthi nxa sesibhadala ama-taxi kubonakale ngoba bathi bona usebenze kakhulu njengomuntu oyi-professional. So asikwazi ukuthi ke khonapho uhlupho la uvele kuhamba njani.
Kodwa akuyi ngokuthi indawo iyabidula okungakanani phela kulezinye izigaba ngithi kumbe ama-states achiphileyo ukwedlula amanye.
Asikwa angikwazi ke lapho kodwa i-minimum wage iyafanana phela indawo yonke ngoba ngengahlala e-Indianapolis besihola yona le imali kodwa izindawo zokuhlala bezinjengayona le imali. Lapha ePennsylvania lapha sengikhona khathesi mamhlanga sihola yona leyo imali engangihola ngathi eIndianapolis kodwa iyamarenti alapha aphezulu okudlula imali zene sasiyibhadala amarenti eIndianapolis. So ngibona engani mina kuyafanana iholo liyafanana kodwa izindlu esihlala kuzo kuyachiyana even the cost of living ngoba eIndianapolis akula emissions leyo kokuthi khona liyahamba uye ngomnyaka kumele imota ihambe iyehlolwa ukuthi ekuhlolweni kwayo laphana bazakutshela ukuthi lungisa lokhu lokhu sokuyenza ipollution sokunjani njani kodwa iholo lokho lifanani lalona lelele Indianapolis.
Kodwa vele phela yona imisebenzi yangkhona ivele iyachiyana. Yona leya kade vele iholisa $7.25 yilabo abasebenza engxenye kuma-supermarket. Emsebenzini wokonga abasebeluphele kumbe abagulayo, ukhanya ngani uyabhadala ukungconywana?
Kuyachiyana ngama-agencies, kodwa ethi industry ngeyokonga bona abakhulileyo ema-nursing home. Lezindlini abafuna ukusebenzela ezindlini zabo abafuna ukusetshenzelwa besezindlini ukuthi uzobagcina usendlini imali yangkhona iyachiyana kulalokho kuthiwa ihome health kube lalokho kuthiwa iCNA isithupha esani esestate yiso esile $10 kodwa nxa uyihome health awuholi i-$10 antiyabona. So khona lapho ke kodwa lapho esihlala khona kuyafanana wethu ngumhome health kumbungumloko zenu kuyafanana.
Libona ngani kuzanceda ukuthi abantu bangasebenzi imisebenzi emibili?
Sibona ngani nxa kungafika kuyona leyo i-$15 engxenye kungenza ukuthi abantu bangasebenzi imisebenzi emibili. Ngoba ukusebenza imisebenzi emibili uyabusenzela ukuthi ukwanise ukubhadala irenti, ukubhadalela imota lezi esihamba ngazo. Kodwa ekupheleni komnyaka sokufayilwa amakhethi iba buhlungu futhi.
Lo-ke ngunkosazana uMincube isizalwane seZimbabwe esesihlala ePennsylvania khona lapha eMelika. Iyenza ezibukwayo kwezomcece wabatsha. Insizwa-ke edabuka kweleZimbabwe uMakhosi Chuma, kodwa-ke osesihlala esebenzela kweleSouth Africa. Uchuma othethe isikhathi eside esiwa ivuka uselolwakhe uhlobo lwempahla alobiza ezasekhasi. UBenedict Nhlapo usethulela lolu daba.
UMakhosi Chuma uthi angahlanganisa inaliti, uhali, amazinyo omtshina lelembu uphuma umceco okhwabithwa intsha yesabe khona lokunyathela phansi. Insizwe leminyaka engamachumi amathathu lane 34 yokuzalwa yithi khule isidla imbuya ngoluthi. Ezokuthunga zona zahle zaba sekhanda esaseZimbabwe, kwathi ngo-1999 waqala ukuhlela ukuthi uzazenza njani. Uthi wayekwazi-ke ukuthi la ngamaphupho kathemba lo amukela, kwazise wayengela ngitsho yona elesikhala yokuthenga isikopela.
Ile brand ikasiswegi lezo sekasi brands ngama brand ayi-2 ahlangene aqale ngo-1999 aqale esephepheni, then mangifika la eSouth Africa 2005 then yikho engiqale khona ukuthi ngiproduce indwangu ngiyenze igarment ngikwazi ukuyigqoka nokuyidayisa. I-brand yami ikavarisha from umntwana ona 1 year isegcina kumuntu ona 75 years.
Amagama empahla zakhe la kawasiwo ukuzibumbela kodwa alomutsho.
And as a sekasi yona i-brand it means umuntu okhulele elokishini, ngoba abantu bathanda ukugqoka ama-Nike, ama-Adidas, ama-brand abangawazi ukuthi abuyaphi. So mina ngiye nga-creator i-brand ezothandwa ngabantu esuka elokishini eKasi, nginikeza abantu abahlala eKasi.
Ngesikhathi abanye befika eGoli belahla amaphupho abo, abanye besiba ngomantshingelane, abanye besiyasebenza emakhitshini, abanye bekhetha ukubamba inkunzi, uChuma yena kazange alilahle iphupho lakhe.
Mase ngiqathanisa lalapha engikhona manje, hayi kulo mahluko omkhulu kakhulu. Ngiyazi ukuthi lento engiyidingayo ngiyithole lalapha esengihlala khona, sengihlala endaweni engathi ngcono kula kuqala, ngoba bengishayelwa ngekhethenisi ngapha, ngishayelwa ne-ofisi ngapha, yonke into ifuna mina lasekhaya kudinga mina. Compared to okwamanje, I think everything is coming up alright.
Ibhizinisi likaChuma leli seleminyaka emithathu. Wakathesi uselezisebenzi ezinhlanu, ababili abathungayo nabathathu abakhangisa leli bhizinisi emalokishini. Ukwanele Moyo ngomunye wabathunga ezasekase.
Ngibona kuyinto enhle ukuthi uyazi umsebenzi ozayo, into esifana nokuthunga uma uyenza like impahla kumele uconcentrate kuyo. So ngibe nephepha ngiqale ngidizayine bese ngiyayibona into engidizayine ethi iyakwazi ukuyenza le nto engiyifunayo.
Kanti-ke uNokuthula Ngwane ngomunye wabawuthanda kakhulu umceco weKasi Swag lezasekhaya.
Ezasekasi brands, i-brand engithanda kakhulu, impahla zakhona zi-comfortable, impahla zakhona ziyathengeka. So nawe ngilandela, hamba uthenga something for yourself, so hamba sonke eKasi sibe right.
Ayikho into angayithungiwe uChuma. Uthunga ezomtheno, amahovarosi, ezemidlalo, ezamaqembu aculayo, ezabomama labobaba kanye lezemitshato.
Elakusasa lami, isifiso sami besingesokuthi la overseas abantu bakwazi ukuyigqoka, njengobana lapha e-Africa sikwazi ukugqoka i-Nike labo wadida ababuya overseas, why can't bona begqoke la le design ongumuntu omnyama? Lokuthi ngikwazi ukuthi emashop ma umuntu engena kibo Edgars, engena kibo Woolworths, akwazi ukungithola lami ngikhona, ngikompite nabo wadidas.
Yena-ke uthi ezakhe zilophawu lwenyawo lwenja kanye lethenisi lohlobo lwe-All Star. Uthi-ke likhulu ithemba lokuthi leli bhizimusi lizathuthuka kakhulu ngoba eselekheli lebulenjini iwebsayithi, lekhasi le-Facebook, lapho abaningi ababona khona umsebenzi wakhe kungakhathalekile ukuthi bakuphi komhlaba. Mele Studio 7 Johannesburg le South Africa, ngingu Benedict Mhlapo.
Uwoza Friday namhlanje ntambama silomculi wesifazane owadumaki ngingoma yakhe lena ethiwa True Love. Ecula leqembu leilanga ngeminyaka yabo 1990. Ubusi Ncube osehlala kwele Norway. Ngibeke lethuba lokuxoxa laye aza asethekelele kuma studios ethu khonapha eWashington DC eMelika. Wothi sizwe inzwisa yale ingxoxo. Okay. Wesethekelele lapha eVoice of America evela eNorway lapho asegcwele khona ngokuqala ukuthi kuye lapha sube lengoma ezithile eminyakeni yona le yesehlukane ngayo. Yiziphi ingoma osethe wazethula ususeNorway?
Ngisenowe sengile umadlala adamabili ngilosiko enye yokugcina ngirekhode ngo-2016 le ngirekhode ngo-2018.
Njengokwethembisa kwami le inzisa kuphela yengxoxo ebanzi engibelayo loBusi Ncube, yena ke owake wacula iqembu leilanga ingoma yakhe leyanethi True Love abaningi eliyaziyo, kodwa ke silamadlalade amaningi ngemva kwalokho. Sesilugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngupractitus Jeremiah City, libe lelanga elihle njalo lempela sonto elichukela.